Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abahlali babobulawayo baxwayiswa ukuba bakhangelele udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwamanzi ngokuhamba kukagesi.
Kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyi bayenze ezanupf ayisiyo yenhlanganiso yezanupf ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabalazi wasezimbabwe owagcina ngo-1980.
Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole umhlalaphansi ngoba luyame kwezombusazwe. Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma ukuthi ayehlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo i-COVID-19 ibisibulele abantu abalitshumi lantathu 13 kuthi abangamakhulu edlula 9,842 batholakale belegcikwane leli kwabahlolwe izolo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 764,248 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala e-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 534,906 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. UManisala wakobulawayo wethule umbiko wokuxwayisa abahlali baleli dolobho ukuthi bakhangelele ukudibana lodubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngenxa yokuhamba kwamandla amagetsi okwamahola athile okuphazamise umsebenzi wokudonswa kwamanzi emadamu anathisa leli dolobho. U-Anastasia Ndvuse ethulela lolu daba.
Umabhalane wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube onguye olobela umbiko uchaze ukuba kulandela ukuhamba kwamandla kagetsi idolobho lonke kulakho ukubangela ukuthi impompi ezitholisa uzulu amanzi zingabi lamanzi eneleyo. Dube uchaze ukuba kusukela izolo idamu lencima leFenhill Pump Station kuhlanganisa leCriterion Water Treatment Works lokho egcine ukuba lamandla kagetsi izolo ntambama ngehola lesithupha. Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uyakuchaza lokho.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi kungaba lokuswelakala kwamanzi ngenxa yokuhamba kwamagesi.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomchele Ngwenya uthi amanzi basaselawo.
Udiwo lwamanzi ayibe selungakaluboni kwamanje kade sayaphuma kuhle empompini sibili bese siwuzwile lo mpiko wokuthi azahlupha amanzi njengoba amagesi lawo seqalisile ukuhlupha.
Ubulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lodubo lokuhamba kwamandla kagesi mahlayana osekuphazamise ukudonswa kwamanzi esiya kuzulu yikhansili loba nje kungaziwa ukuba lolu dubo luyaphela nini. Abekhansili yaleli dolobho bathi udubo lwamandla kagesi lungaphezu kwamandla abo okuyikho osokwengeze udubo lokutholakala kuhle kwamanzi wona lonyaka abangela nkinga yokusilela kwawo njengeminyakeni eminingi esenela uzulu ngemva kokuna kuhle kwezulu ekupheleni komnyaka odluleyo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inengi liyalusola kakhulu uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole amapensheni lezinye indingeko besithi lukhanya lweyamele kwezombusazwe kuncediswa abakubandla elibusayo leZANU-PF kuphela, kuthiwa abangasasekeli lelo bandla. Kodwa bengabala kule impi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlelo lokubhaliswa kwabala impi yenkululeko nababencedisa abebizwa ngokuthi ngoshimbuyilo olwenziwa ngabogatsha lwezomvikela luqale mhlaka 16 wayonale inyanga kaNhlangula. Laba abafuna ukubhalisa babikwa kumele bathathe incwadi zokwenza lokhu emahofisini awenhlanganiso yabala impi yenkululeko lasezinkambeni zabebutho. Omunye owabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA, umnumzana Buster Makwizi, uthi emangeni wabo kubhaliswa eGwanda.
Phakathi kohlelo lolu esiluphetheyo ekudwini kulezi nsuku olokurejista abancedisa empini, ama-non-combatants, ama-war collaborators, lama-resultees and detainees, sekusiba khona imbiko esiyitholayo uhlelo lolu sebeluthatha ngoluhlu lwezombangazwe wamabandla. So kwangazathi abanye bathi bona abantu sebevalelwa ngaphandle ngesizathu sokuthi iZANU-PF iyo esisiba prominent ezintweni zonke ekwenza.
Uqhubeke esithi okwamanje basazama ukucubungula udaba lolu abaza kuthola kulolu phenyo bazakwazisa inkokheli ekhuthaza abanye babo ukuthi bayibhalisa.
Ngoba kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyi bayenze eZANU-PF, ayisiyo yenhlanganiso yeZANU-PF, ngeyombangazwe abantu abalwa empini umzabalazo waseZimbabwe owagcina ngo-1980.
Eye ngcitshi wezombusazwe umnumzana Dapiwa Sithole uyasola ukuqhutshwa kwalolu hlelo khathesi esithi uhulumende ukhanya esefuna ukulisebenzisa ukukhankasela ukhetho.
Into yokuthi uhulumende selokhu enika laba abantu impi okuthiwa ngama-ovet imali, sibona ngazathi into engasalunganga. Into le sokungani sifuna ukuyenzwa kube yinto yepolitikizi, ngoba abantu laba sebehlala bebonga ngokuphela. Sikwazi ukuthi bake banikwe enye imali labana kuthiwa bebonge, kathesi okuthiwa bevetwe futhi ukuze bephiwe imali yokuthiwa bebongwe ukuthi balwe impi. Kodwa asisho ukuthi bengaphiwe imali, but sebelokhu bephiwe imali nguhulumende ukuze akwanise ukuba busa lokubancindezela ukuthi bevotele iZANU. Khanya sokuyinto yeZANU le.
Ngasinelisa ngokukhuluma lomphathintambo wezokuvikelwa kwelizwe unkosikazi Opha Mchinguri Tashiri ukuthi bangaki asebebhalise amabizo. Uhlelo lokubhalisa lolu lwenziwa phansi komthetho owe Veterans of the Liberation Struggle Act. Abantu kumele babhalise amabizo abo kusiyafika mhlaka 16 Ntulikazi lonyaka. Abazaphumelela bazaphiwa imali zamapension, ukwelatshwa kungelambhadalo lokubhadalela indleko yesikolo yabantu ababo. Abantu laba bazaphiwa njalo amasimu lokungeniswa kwezinye inhlelo zikahulumende zizomnotho lokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabo. Ngimele 27 ngiseharare, ngimnozolozi Ndlovu.
Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale, njalo isinqumo lesi yasiphikiswa. Lokhu kulandela ukufunyanwa elecala yi-Constitutional Court elokwenqaba ukuya kuma phambi kwezondo commission eyayidingisisa ngamacala enkohlakalo ayewetheswa esabusa. Isikhulumeli senhlanganiso yeJacob Zuma Foundation umnumzana Mzwanele Manyi utshele umsakazo we-SABC namhla ukuthi badana ngalesi sigwebo esilukhuni, njalo kusobala ukuthi umnumzana Zuma kaphathwa njengezinye izizalwane zeSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Simbona ekwenza lokho ngoba sibona ungathi kuye yindlela elula yokuthi engayibhekana nekhomishini, engayibhekana nojaji uZondo, ngoba isusa sayo yonke lento sisukela ekutheneni ujaji uZondo akahenxe kulesiyana isikhundla ahlezi kuso kungenomunye ngoba uthi akamethembu lo okaZondo. Sizokhumbula ukuthi commissioner lena isikhathi sayo bese siphelile, siye sengezelelwa ngenyanga ezintathu, kodwa lokho angeke kusenza mahluko. Laba babethi bazomvikela ukuthi engayi ejele, yilapho ke esingathi thina si phakathi kokuthi kukhona okuzokwenzeka abantu bevukela umbuso kungenzeka lokho ngoba simbona uZuma elokho eseselaba abalandeli abaningi futhi ikakhulu kuyo iprovince yaseNatal yilapho futhi embona ungathi uzaya zinikela khona emapoliseni ngoba yilapho isizinda sabalandeli bakhe sikhona khona simbona ke kuyukuthi ke nxa ngabe kuyukuthi esiyazinikela njengoba beshilo ukuthi bazomphelelezwe kulapho ke okuzobonakala khona kodwa ke ngokukwazi isimo sabantu basemzansi okunye nokunye singakulindela ukuthi kungenzeka okungacisha kudale udlame olukhulu kakhulu phakathi nje komphakathi wala eMzansi Afrika ngoba yena eqinisweni uselabalandeli abaningi njalo kukhona abangakholelwa ukuthi umthetho usebenza ngendlela abakholelwa ukuthi umthetho uthatha icele langancane ayikhona leli likaZulu
isigwebo lesibe sifanele yini sesikhangela wonke okwenzakalayo eminyakeni edluleyo ngalolu daba
isigwebo sona bengicabanga ukuthi umthetho ufike lapho ongazi ukuthi ungenzani ngoZulu njalo futhi kule ngcindezelo enkulu kakhulu esigabeni somthetho esifakwa ngabantu jikelele nje abalaye eSouth Africa ukuthi babone ungathi umthetho uthambe kakhulu nxa kufika kuZuma njengomuntu akade ngu-former president sibona ungathi kade bengaselakha bangakwenza ngaphandle kokuthi bamnike lesigwebo noma ke bona abanye babecabangela ukuthi kungaba iminyaka emibili ubesehlule kuzona zonke indlela akade bezama nxa ngabe ungakubuka ngaleyo ndlela singasho sithi bekufanele ngale kwalokho umthetho kade uzadeleleka kakhulu abantu bawubona ungathi umthetho awusebenzi ingalo yomthetho ilabathile esebenza kuwo
lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula eZimbabwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa
Yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esikulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8pm. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kweCOVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulubandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lelami uMichael ngo 8 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo sokubangele ukuthi imuli elabantu abayisithupha sokumele isebenzise imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,682 ngenyanga. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Mujekeza uthi iholo selehlile kakhulu nxa kuqathaniswa lentengo yempahla ezitolo.
Into yokuqala ama prices aphezu kwe-buying power yethu. Khonokho kutsho ukuthi imali thina esilayo esizuzayo iholo yabantu iphansi kakhulu compared kuma prices ezinto. But at the same time, uzanika umzekeliso we-fuel, petrol, diesel, sisasebenzisa iyusa. Uyakwazi sasebenzisa iyusa kwaba lesikhathi lakhe lavalwa, labiselwa futhi. Laphana lingakavalwa, price ye-fuel lapha eZimbabwe yayiku-average of $1.40, $1.50 kwezinye indawo. But kathesi, i-price ye-fuel yana iku-average of $1.25. Kubantu nxa besuka emuva bebuya kuyo kathesi bazathi hayi i-fuel i-price yakhona seyiyehlile compared kulesikhathi lesiyana sama 2016 sasiyithenga nge-$41, $43 kusiya phambili ngale. But ngesikhathi lesiyana lakho uzathola ukuthi i-average salary yezisebenzi yayiku around $500. And the kathesi ungakhangela nge-rate ekhona ithi nabantu nxa beyinikwa in our local currency i-average salary is kathesi around $200, which means the salary seyiyehle phansi nge-almost $300 compared to salary yana yinikwa. So uzabona ukuthi nxa umuntu ezuza i-$500 like sasiyizuza ngo-2016 price of fuel at $41, yeah, it's cheaper. It was affordable. Compared to the price of fuel, it was $25, but it was $100 to $200. So, kwa hapo nga ngase sikuluma kuti ama price haya tura. Kunga kanyi ezo asikwazi njwe sikulumayo. Ama price compared ku general economic activities apesu kakulu.
Isakhamuzi sakwaBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi amankampani amaningi ngawe siphatha amandla zebandla leZANU PF. Okusuke kudidise ingqondo ukuthi amankampani la awalandeli izinqumo zikahulumende.
Lokhu kubangelwa yukuthi imali yeZimbabwe yiyo isiluza isisindo sayo nxa sikhangela siyenekisa ngemali ekwamanye amazwe. Njalo okunye okwesibili yukuthi nje i-government yeZimbabwe iloko ingafuni ukuyenza ama-political reforms lawa afunwa yi-opposition. And lokhu kuzaqhubekela phambili unless bengalungisisa into yena leyo eyamari forms lokuthi khona sibe le steady currency le open market ezaba khona lapha eZimbabwe.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ukukhwela kwentengo kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingahambi kahle.
Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka 83 bond to $1 ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni eziningi selim $1 is 130 pound. So khona lokhu ukuthi uhulumende ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandelanga ukufuna yikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola kungabangayetheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende.
Kesizwe ukuthi umtshekeza uthi abathengi kumele benzeni ngalesi sikhathi sokukhwela kwentengo yempahla mahlayana.
I-advice esiyatshela abathengi ukuthi nxa isituation inje abathengi bananzelele nxa bethenga bakhethe indawo abazathenga khona babone ukuthi beyibayazuza i-value for every cent and bangathengi lifana sithi impulse buying. Bafunde ukufollowa ama-budget abo. The little they have imanage ukuthi i-stretch throughout the month baze bazuza enye iholo futhi. Then at the same time siyakhuthaza lapha Zimbabwe is more an agricultural country. Bakhona abantu abalimayo siyakhuthaza ukuthi ama-consumers lawana abavunayo lingathengisi konke lokwana elavunayo. Even iningi zabo uyathola umuntu ehamba esethengisa umumbu wakhe wonke ngemali ephansi ukuthi ahambe esitolo ayethenga iphalenti. Uzathola nxa uzathi unike example umuntu uzathengisa amasaka angu-2 omumbu kuthi athenga amabhakethi angu-2 ephalenti. Khonokho ama-consumers sithi bananzelele ukuthi nxa bethengisa bathengise labo bekwazi ukuthi kusasa bazafuna ukusala lokunye ukuthi baye besidla besebenzisa.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise kumaviki asanda kwedlula ukuba ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Kunjalo nje umphakathi wakoBulawayo uveza imbono ehlukeneyo ngombiko oyethulwe uhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency Zimstats othi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka elizweni kukanti iholo labantu lelokhu liphansi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abahlangothi lweZimstats batshele umhlangano lentatheli izindaba izolo ukuba intengo yempahla ezweni iqanise ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini kukanti iholo labantu lona alikhuphulwanga. Umqondisi weNational Consumer Association umnumzana Efincube uthi intengo yempahla eqakathekileyo kaZulu yiyo ekhuphuke ngamandla.
Ukuthi izinto sezilungile elizweni kukhulunywa kuphela ngabantu ababusa abaphezulu abalithwane abaphila impilo esingayithuliyo thi abaningi. Intengo yezinto iyakhwela njalo nje sikhuluma nje njengamanje kukhwelile izinto eziningi kakhulu abantu abaphila ngazo abazidinga njalo nje ukuthi baphile ukusuka kokwasha kokudla lakhokonke. Uveza kahle kamhlophe ukuthi isimo somnotho siyadilika kuyaphela konke lokho abantu akade bekuphila. uphethe kanti ke kulanto yovula okuvulekayo kulamsebenzi abaholayo abaholi baleneleyo babula yibuyanga abantu bathwele nzima kakhulu kuvezwa kahle kamhlophe ukuthi ezepolitiki azibanga kahle izanto yethu esifike ukubusa ngendlela efaneleyo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kumele ukuba uhulumende afake umthetho statutory instrument SI-127 kwahle kwawonakala. Sakobulawayo ongomunye wabaphila ngokuzisebenza unkosikazi Debra Mukasa uthi ukuqonga kwentengo sekubadalele ubunzima.
Sezimbabwe intengo zempahla ziyakhwela mahlayana kuweza ukuthi abathengi laba yibo abaproducer-ayo kube nzima kibo. Ngiqala ngikhuluma nabathengayo impahla sezimbabwe bayila mahle njalo le esaphumayo leso sokuthi imali ye-America ayisathengi eziduru yikho okunye osokusenza ukuthi iy'mpahla zikhwele ngoba laba abathengisayo bakhweza ngokuthi sebefuna ukuthi kurithwe ithageti yabo kurithwe lapho abavukode khona bethole labo ama-profits.
Iningi labantu likhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo bethi akusahambelani leholo abalitholayo uhulumende sekumele angenele okuyinto evunywe ngabezinstat ukuba intengo yempahla iyakhuphuka kukanti iholo lokhe lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intsha ekhangele indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana kwezamabhizimusi ikhuthaza ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ezinjengabo-WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye zebulenjeni be-internet ukuthuthukisa amabhizimusi. Kwingxoxo ayenzelwa Michael Ove we-Studio 7, unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lwe-She Pivots uthi ukusebenzisa inkundla yokuxhumana ekuqhubeni ibhizimusi kwenza ukuthi umuntu ayenelise ukuthengisa impahla zakhe endaweni ezithiyeneyo emhlabeni jikelele.
Iprojekthi yethu kuthiwa yi-She Pivots. I-She Pivots imelela khona ukuthi sikhona ukuthi siqondise amabhizinisi lakade sitekile ngendaba ze-COVID-19 umuntu engasakwazi ukuthi haw ibhizinisi yami ngizayimisa kanjani. So i-She Pivots ibikhona ukuthi hhayi asitshintsheni i-direction ekade sihamba la thina besihamba sithengisa izinto zethu 1-1 kumbe emalayinini kumbe besibise emkambo besingafi. I-COVID besingasakuvumeli ngoba iZimbabwe ihlale ingeni kuma ama-lockdown. So okuyabe kungcono ukuthi umuntu asale angene laye kuma-online platforms la abanye lapha abakhona abathengisa khona izinto zabo. So besikhuthaza abafazi ukuthi labo befunde khonokho kwe-online angene laye athengise izinto zabo.
Uthi ndiludaba lwegcikwane le-COVID-19 bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho ukuthi bona abesifazane bathini.
Abesifazane bathi yeyayi i-COVID-19 yaphomba ukubuya abantu bezihlalele bengayikhangelelanga yaphambanisa amabhizinisi. So abanye istoku zabo abanye zabola abanye ama-customer wathi vela sabuyi ngokuba sokuze COVID sizathelelana. Abanye abantu babroker so amabhizinisi abo amanye ahle avala abanye baqhubeka kodwa base bereduce-ile ukuthi even lenye i-staff sabo basinyisa imisebenzi so kwa-affect abantu abaningi.
Uthintile ngempela udaba lohlelo lwenu usithi ikhangela ukufundisa abesifazana okuthile ngokusebenzisa abo-internet ukuthuthukisa amabhizinisi abo bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi bengasebenzisa sebenzisa njani i-internet ukuthuthukisa i-business yakho.
Abesifazane abakubhizinisi bayakuzwisisa but kusaselo ukwesaba kwabanye abafazi kodwa abanye sebekuzwisisile bafunda ikakhulu iWhatsApp abaningi basebenzisa iWhatsApp ukuthi bapusha business yabo. Le WhatsApp business seyabuya layo yancedisa abantu ukulungisa ama-catalogs ama-products ababechinichinele ama-services abawo-offer. So abafazi sebengena sibili kuma-online platforms lokufunda ukuthi kanti ngenze njani ukuthi lami ngithengise into zami. Uyakubona kuma-WhatsApp status amaningi abafazi sebefaka mina ngiyabheka, mina ngiyathunga, mina ngiyayeluka, mina ngenza lokhu lalokhu. Besiharijani ukuthi sinike labangani bethu ama-products ethu ukuthi basifakele labo kuma-WhatsApp ukuthi abantu babe baningi ababoni ama-status wona lawo loku-increase i-market.
Siyezwa kodwa abanye ikakhulukazi abantu abasakhulayo ababeza amabhizimusi bekhala ngale ndaba ye-online besithi imali yokuthenga i-data khanye nganabalayo. Bengicela ukuthi uphosele amazwi enkuthazo kibo ukuthi bazwisise ukuthi kumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokuthuthukisa amabhizimusi abo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana le-COVID.
Yeah, idatha sibili iyabiza sibili. Kodwa umuntu nxa ule business yakho sekakumele uinvest. Njengomuntu nxa ulosifana lwakho uyabula uthengela ama-porridge ukuthi lalo lukhule, uhambise esikole ukuthi luthole ulwazi njani njani, investment emntwaneni wakho. Efana nale business kuyakumele la uyithelele ibusiness yakho, uyithelela kwangukhonayo kuyi-investa. So la uzakumele uthenge idatha la ungene lapha kuma-online platforms ukuze la ukwanise ukuthola ama-clients ngoba kungathiwa lockdown awukwanisi ukushona ubhodi ungene ezindlini zabantu. So kuyakumele ungene ku-online platform ukuze ukwanise ukuthengisela abantu izinto zakho.
Lo unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lo-Share Pivots ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abahlali bakoBulawayo baxwayiswa ukuba bekhangelela udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwawo ngokuhamba kwamagetsi. Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuthi bathole amampentsheni ngoba luyamele kwezombusazwe. Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe wayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dali. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lindani.
Murara zvakanaka.